Uhulumende kazenzi izinto ngendlela efaneleyo ezikhangelelweyo ikakhulu ukuhlola lokho kusesekuncane kakhulu kanti ukuhlola yikho okuqakathekileyo ngoba kwenza sibekwazi ukuthi abagulayo bangakanani kulandelwe lalabo abangabe belokhu bethelela abanye besiya phambili kuvinjelwe ke ukumemetheka kwegciwane ligcwala ilizwe lonke. Nxa engahloli kutsho khona ukuthi igciwane lizabe lilokhu ligijima lingena lapha lalaphana. Okwesibili uhulumende angakwenzi ngendlela efaneleyo ukwethula imbiko egcweleyo eveza kabanzi ukuthi ingozi ingakanani emhlabeni wonke jikelele. Nxa bekhipha ukufa kwabantu abane eZimbabwe abantu bayacabanga ukuthi kakulakufa kanti nxa bengakhipha iMelika bakhiphe iSpain, Italy, iNgilandi, iFrance abantu bazabona ukuthi kuyafiwa besabe bathatha amanyathela-ke ukuthi bazivikele ngendlela efaneleyo.
Inani labantu abangena koBulawayo khona ngapho la kwamanye amadolobho sizwa kuthiwa liyalisanda, yebo kuyabonakala yini lokho?
Badinga ukudla abantu, kakula kudla emalokitini okwaneleyo kanti ke njalo okuyabe kukhona kuyabe kudula. Sebesukuma kabantu ukuze bondle abantu ababangena edolobheni besiyadinga okudliwayo ngokuba kakuhlaleki kungela kudla abantwana bayabe bezaphila ngayiphi indlela. Yingakho ke ubona abantu besukuma bephikisa nalalokho okungabe kuyisinqumo sikahulumende ngokuba phela impilo inzima emuntwini ongela kudla ngekhaya.
Kukhona mhlawumbe ongakukhuthaza kumbe ukuxwayisa kuhulumende lasebantwini?
Yebo, into engayikhuthaza abantu bakithi ukuthi bakwazi ukuthi lo mkhuhlane uyabulala abantu ngendlela eyisimangaliso nendlela enkulu kakhulu. Bayafa abantu emhlabeni wonke jikelele, singaboni abantu abalutshwana abangabe befile eZimbabwe, kwamanye amazwe bafa bebaningi kakhulu. Ungakhangele eMelika, eSpain, ukhangele e-Italy, ukhangele eNgilandi, ukhangele e-France, abantu bafa ngenani elikhulu kakhulu. Kanti engakuxwayisa uhulumende ukuthi kavezele abantu beZimbabwe ukuthi ukufa okungaphandle kwamanye amazwe kungakanani, hayi ukuthi akhulume kuphela ngokwaseZimbabwe. Okwesibili uhulumende ofanele akwenze ukuthi ananzelele ukuthi lolu daba ayisilo lokuthi angayama emapholiseni nasemasotsheni kuphela, kumele kube nokufundisana, acebisane labantu, akhulumisane labo bazwisise ukuthi ingozi ingakanani.